kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa iveki ingalalelanga isikalazo sethu, sizaqhubekela phambili loko senza amademo yethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana, sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Uchilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathesi kakukhanya ukuthi besinakekelwa, kula lutho sigogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Roxilia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasotsha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane nenkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebethukuthele befola belubhekise emahofisini abeZEC besukela iAfrica Unity Square bekhokelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot lakafanana nekuti exam paper rinofana kunge
riri. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwa yisilabhasi. Kungalesi sizathoke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawelelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeki into eyenzayo akayisi-transparent ayitsho yabo nxa kathi singabone emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyinjenje i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa ne-ZANU-PF. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yinkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abeZEC bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa iZEC ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo yethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abeZEC isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala emahofisini abeZEC kuze kulungisiswe. umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma izilogani kunye nenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abezeki abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye nabaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela loNkosikazi Mnangagwa. UNkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela, ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinopara zikuru kuba nemi bulawayo. Ngiyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Pandakauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminawo asi ndikaindikuudzei zvandakafunga mukuru. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Emubuyeni kwami lapha ngoApril ngazibuza umbuzo wokuthi kambe ubulawayo muhle uza ngamukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tine yatinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose ndoinonzi family setup yandavingana.
Imuni epheleleyo ndinaye ubaba, ndinabo abantwana, bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nathi sivarekile ukupembela nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namuhla kuthabe lijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irice lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irice lechukela ama 2 kg lechukela lengubo.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathi sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutho, sizogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulumhlangano uNkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Kanele iminyaka isiminingi sile 38 years lokhu singakhanya sengibona sikhumbula kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hayi, singasuthiseki ngakho sikhetha. lapha ngibona ngani sibili loba kungatshintshwa ihulumende lezamphepho ngoba ngibona ngani lokho kungakhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala eMakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina ngima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomthukela lo ingubo ngigcine izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basiprom sukusithatheni izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma sonke sazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali manje kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengiwumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo bafuka.
Iningi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele we-Beitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo ole-Beitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lephalamende elimela iMatabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU PF likhankasela ukhetho.
Nezinye izinto ezenzayo lokhu vele kuMnangagwa ukudalisa ama-resources e-government. Kazi uma singathi siyakhangela khonapha e-Bible kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo i-border naleyo. Sivele yona i-Bible ilezinto eziningiukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda ngiboni ngani i-sort of campaign. The what about umgwaqo wona lo qeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho sebesiyakwenza ibhekele efremathina nokutho ukuthi abantu sesizahamba ngamafremathina ngidelile efremathina lelo liyakhosta lifuna imali eningi izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili zile problem khonapha kathesi kuzolungiselelwa kukliwe kwakliwa kwakliwa kokuthi atleast bafike atleast bona bafika bafika kungelalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi uduko lokhe lukhona kubantu abakhrosayo. Abantu balo duko bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle sibe sesithinda sithi siyaphela sikuboni kanti kuvele kudala nxa singakhangela ibhayibhlisi ukulumo webhayibhlisi ukuthi ibhayibhlisi injani kulezindlu anti uyacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana nakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela emveleni zaba yibunkwantshankwane ukutshangisa ukuthi vele i-development ye-Beitbridge ingathi sinamahotela amakhulu angu-2 avalwayo avala just because ukuthi vele i-Beitbridge akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport yona kuvalwa amahotela i-airport yangikhona layo ngabona izabe gade abantu nebhalwa ngu-2-3 abantu bazafulaya abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukufulaya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu ngokuthi yena athesa kuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu. Thina vele kungaba vele izinto zingaba right siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena la ibhoda nalezi izalungisiswa umgwaqo nalo esikhuluma ngawo izalungisiswa.
Lo nkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South engomanyano MDC Alliance sixoxela eseBite Bridge.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%, kwathi elamapholisa walikhuphula ngamatshumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council, yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe-Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube loJonga Khandemiri. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalitshumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emshubulweni wangempumalanga ezwekazini Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe, kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe yinkokheli kohulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko, umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuzi ezivela ku-George Taramba lezi elokhu ezithumela ku-Herald la ku-ZBC, uPresident Nelson Chamisa kathesi uhamba ekhuluma nabantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazwisise ukuthi hhayi umnumzana George Taramba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amanga ngithi akufanelanga sonke sikulandele lokho.
udaba selubeka ninginengi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilo lokuthi ibandla leMDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla leNPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Gresham Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulunywa yilabo abaqhulula noba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe weyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lama robot. Utusabheke lokho kusasa bayokutshele lokho. Into eliqiniso kubo engamanga, into engamanga eliqiniso.
Ngesinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngiqiniso. So thina silindeni nje ukuthi makabe winile sibone uGrace Mugabe sengu-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iy'nkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe. Kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident esijamisa the better, mhlawumbe lo president Mnangagwa angagcine cinga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident esenijamisa acine evotela upresident esijamisa. Wamukelekile ngoba upresident esijamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelakukhetha ukuthi lo ngowebandla liphi.
Usibanda uthi njengoba inengi lale mbiko engasiqiniso iphume emsakazweni weZBC lephephandaba leHerald ngokubili okuvele kusekela uhulumende weZANU-PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele 27 Johannesburg leSouth Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa, yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumani uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
Should you want to publish false or defamatory allegations about a party, amanga, about why it? But what is defamatory allegations? They party the money they send us all. Seven we have this. If we went say, umuntu yakhabana lomkakhe, I am chisele bujeni, akijima amapolisa. Bachithini, bachithini nje. Amapolisa afela la not serious, they are very intelligent. When they start investigating, wafika ukuthi uqamba mawusithi yali party, kanti unukwezeni.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want with the police if they are saying they are going to play their role, they must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo. Omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele parliamente unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unyoka izinto esithini esikuthatha sithi kunca kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye baseseminyameni especially entweni zama posters amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba se-semifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinal yalonyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namdla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yalonyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kalizake liphakamise inkezo ye-World Cup ikanti ele-England layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezize zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba se-semifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti le-Croatia like lafinyelela kusigaba se-semifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England lele-Croatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo yemine kuthi ele-Croatia linqobe kumidlalo yemibili kusithi owodwa uphelezi ngojiki lobhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawa bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lele-Pakistan kumidlalo yemihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Le midlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhla zili-13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi uyagcina mhla zingama-22 kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Yesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho ye-ZEC. Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi uWilliam Nangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.